Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngontungami lenkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inhlawulo yamandla kagetsi isikhwelile ngesilinganiso samachumi amathathu ekhulwini i-30%. Uhulumende usethule umthetho ojezisa abamabhizimusi abathengisa ngentengo ephezulu kanye lalabo abala ukwamukela imali yeZimbabwe. Izigebengu kobulawayo zibambe inkunzi imota ebithwele imali yezitolo zakoShoppes isiyalayo ebhanga. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lanhlanu 35 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1592. Asebefunyenwe belayo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,854. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezine 4590, kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanye 11759. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 648,121. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 305,268. Uhulumende usekhuphule inhlawulo yamandla kagetsi ngesilinganiso samachumi amathathu ekhulwini i-30%. Inkampani kahulumende ekhangelane lokusetshenziswa kwamagetsi iZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yazise izolo ukuthi inhlawulo entsha le iqale ukusebenza ngolwesithathu kuliviki mhlaka 26. Lokho kuchiye abanengi bekhala ngokuthi kabasoze bayenelise lindleko ngoba iphezulu kakhulu. Ingcwethi kwezenotho zona zithi ukukhwela kwamagesi lokhu kuza kuphula yonke intengo yempahla ezitolo. Uhulumende usethule umthetho omutsha ophoqa ukuthi kungabi khona osomabhizimusi abala ukuthengisa kumbe ukubhadalisa ngedola leZimbabwe. Umthetho lo owe-Statutory Instrument 127 ofakwe kugwalo lukahulumende lwemithetho izolo uthi abazatholakala bethengisa ngemali yaphandle kuphela besala ukwamukela eyakuleli bazahlawuliswa amadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 Zimbabwean dollars. abazatholakala bethengisa ngentengo ezedlula intengo yemali ebekwe liphanga elikhulu lelizwe i-official exchange rate labo bazahlawuliswa imali efanayo ndawonye lalabo abathengisa ngemali yaphandle kodwa basuke babhale ama-receipt ngemali yeZimbabwe. Abayabe behluleke ukubhadala imali phakathi kwenyanga ezintathu balakho ukuvalelwa ejele. Izigebengu ebezihlome ngemibhobho zibambe imota ebithwele imali yezitolo zakoChoppies inkunzi libalele kobulawayo izolo zabaleka lama-trunk ayisikhombisa egcwele imali. Amasela lawa akhalise umbhobho esitolo seChoppies esiseParklands omantshingelani benkampani yeRomicon Security eyiyo esetshenziswa isitolo lesi ukusa imali ebhanga. Bahle baqanda amasela la ahluthuna amabhokisi emali anyamalala. Akwaziwa ukuthi bekule malini. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa. Ngomgqibelo kulezi gebengu ezibambe isitolo sotshwala inkunzi kobulawayo e-Ascot zadubula zabulala owesifazana obethengisa kuleso sitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bakhathazekile ngokwanda kobugebengu kuleli dolobho.
Idolobho leti lakobulawayo sokuyinkundla yezigebenga, sokuyinkundla yabantu abahlose ukuthatha imiphefumulo yabantu ngendlela ezingaqondanga. I-cash in transit le eyenzakeleyo uzafica ukuthi abantu bebevele mhlawumbe kungabantu abalandela leyo mota. Akuqalisi khona ukwenzakala kwekwenzakala kumnyaka ophelileyo SBZ lakho bathatha imali ethe xaxa. Nxa sikunanzelela khonoko kusho ukuthi vele kobulawayo sokulezigangi sokule mdlwempe eyiyo ezizimisele ukuthi ithwalise nzima abantu. Abantu sebephilele evalweni, sebedlulele ekugilweni ngenxa yalezi zigebenga sezikhona. Kayisikho ukuthi ngabantu abathageta kumbe abahlose ukuthi bathathe imali leyi iyabe iphuma emabhanga kumbe emashopu. Vele sokulobugebengu obuvamileyo obuqhelileyo kobulawayo. Ungananzela emavikini adlulileyo abantu baganyulwe emabuthweni, abantu babulewe phelandaba, abantu babulewe emagwegwe laphana endala. Konke khonokhana kuveza ukuthi izigebenga sezikhona. Njalo nxa usithi uyabuza abantu bayakutshela ukuthi le mini khonapha emalokitshini ezindlini sebengenelwa behlezi. Njalo ungananzela sibe saba le miko ikakhulu yalaba abantwana abangokhondaktha kibozubko akade bebanjwa nxa begijimela amabhasi abo lana adlula nxa kusisa laphana babanjwe badlengule. Konke khona kutshengisela ukuthi ubulawayo usephenduka iSodoma leGomora.
Izakhamizi zona zithini?
Izakhamizi nxa sixoxa lazo kakhulu okuvelayo ukuthi kukhanya amapholisa lanxa elesifiso sokuthi abancedise kukhanya bayasilela kwezokuhambisa. Ngoba ungareporti case utsho ukuthi lapha sokulento enje esikhathini esiningi bavame ukuthi kabala moto yokuzobafikisa khonapho. So ke ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi ugatsha lukahulumende lukhangela ngezamapholisa kaluzame ukuthi luxhase amapholisa ngezindlela zokuhambisa ukwenzela ukuthi bafinyele masinyane lapho kumele bayekhona. Okwesibili ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zivuselele lokhana kwakukhona esingathi ama-neighborhood watch committee okukhangelana izigaba zethu nxa sokuhlwile. Loba nje kusemini sihlale siqaphele ukuthi izigaba zethu kakula zigebenga yini ezibhodabhodayo ngenxa yokuthi amapholisa abele enkambeni kodwa thina izakhamizi yithi esiyabe sikhona khonapho lapho kwenzakala khona umonakalo. Amapholisa lawo asukumele phezulu nxa kuthe kwaba lombiko wokuthi lapha sokulomonakalo othile.
Umnumzana Thembelani Dube ngoinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yeyibhetshu likaZulu ithi ukuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elifake eBhalangwe lapho okwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi akusoze kuyinyampise inhliziyo. Linhlanganiso ithi njalo inakanela ukuthi abenze lokhu ngabantu abasebenza lohulumende. Ngokunjalo isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi abazange bazihluphe ngokuyamangala emapoliseni.
Asisoze salegitimize amapolisa sikwazi ukuthi uhulumende ngiyothethe ilitshe and amapolisa lawo eyingxenye kahulumende. Sathatha isinqumo sokubana izikhumbuzo zegugurawundi kasisoze sibazise amapolisa ukuthi silesikhumbuzo ngesizathu sokuthi uhulumende sithi nguye wabulala abantu. So konke siza kwenza singabatshelanga, njalo uma kuthiwa okwenzakeleyo asoze siye babikela, ngoba vele okwenzakeleyo ngolwesibili kuyasikhombisa ukubana abantu esasilabo abangamapholisa ababemele ingatha zikahulumende amapholisa lama-CIO kukhona ababekwenza labantu abangabe bethethi, kungabe kuyibo kumbeni kungabantu ababekwazi ngendlela ababesenza ngayo. So thina njengenhlanganiso kasoze siye reporter, kodwa asisoze sacela futhi le permission kubo. Thina sizakukhuluma namakhosi omdabu ukuthi hayi kade sifuna ukwenza so.
Liza kwenzani pho?
Sengizamile ukuxoxisana labantu, abanye abantu bayiba basilandayo bathi hayi singabuyelini emuva. Okujabulisayo ukuthi kuqalise kuyinto ekhulunywa ngabantu enhlanganiso labantu abakobulawayo, abantu khona ngale eBhalangwe labo sebesijoyinile lamakhosi omdaba. Okumnandi kathesi ukubana akusakhulumi abantu bemadebelele ndikuphela, sokukhuluma iZimbabwe yonke ezeholo, iZimbabwe yonke ezeholo. Laba kukhuluma isishona labo bayakusola lokuthi okwenziwayo yinto engalabuntu, yinto enyanyisayo. So mbona ngazathi into abayenzayo bona besithi babulala amatshe kanti bahlanganisa isizwe bayaziveza obubi lobuqhiwi babo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeyibhetshu likaZulu. Isigaba sepinga sona esihlala silendlala ngokuswelakala kwezulu siphakathi kwenala lonyaka. Abanengi babikwa bewatshayile amabele lanxa nje bekhona abathole isivuno esiphansi ngenxa yezulu elisuke labalinengi njalo labulala izilimo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iBinga North yedale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Abantu bazidlela amathanga, bazidlela ukudla okutshetshene, amajodo, bonke kukhona. Okwakhathesi hayi ekudleni abantu baseseright, but nje silenhlupho esihlala sivele silazo ezifana lenhlupho zamanzi, ukuthi siseduze loZambezi kodwa amanzi singawatholi masinya. Yikho nje ongani kuyasikhathaza, but generally hayi abantu ngani baphile kahle kathesi.
Siyabona ukubana ukhetho oluzayo soluseduze, sokusele phansi kweminyaka emibili ukuthi lwenziwe. Abantu bathini emakhaya, bayakhanya yini ukubana bayabhalisela ukuyavota, njalo bakhona yini abavela emabandleni atshiyeneyo abangena emizini bekhankasa bedinga usekelo?
Ukubhalisa ukuvota Chris, abantu bakhanya bayachiseka ngokufuna ukuthi bevote lomnyaka obuyayo, ngoba sokuloku bakwazi ukuthi kwesinye isikhathi okuyikho kusenza ukuthi kungaguquki ukuthi abantu babhalisa bephinde bevota bebalutshwayo. Kukhanya ngani abantu bazimisele, kodwa udubo nje silalo ukuthi njengangapha ekhaya uyathola ukuthi indawo lapho kubhaliswa khona ukuvota yindawo eyodwa eBinga Center. Abantu abavela ama hundreds and hundreds of kilometers ukuthi begade umuntu egadela ukuthi ngiyebhalisa ukuvota kuphela akukho lula. So ke abantu into abayikhalelayo ukuthi ngabe kuthiwa khona bayaphiwa ithuba lokuthi bevakatshelwe emakhaya bebhaliswa lokwanisa ukuthi ebhalise ngoba kathe sesibabona bebuthana ebhinga center laphana ngabantwana abasakhulayo abadinga izithupha ama 16 years ngoba bebesenza ukuthi bekwazi ukuthi bebhala kuhle form 4.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake wamela iPinga North edalele parliament. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi lizaqhuba umhlangano walo omkhulu oweCongress eGwamayaya eNkayi kusasa lilungiselela ukhetho luka-2023. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Innocent Ndivali utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona abavela emazweni atshiyeneyo abazaphatheka kulumhlangano.
Babebekhona from Zambia, from Namibia, from South Africa and from Malawi, from Lesotho and Swaziland. Banenga kulo babekhona. Siyabe sikhuluma ngokuzama uku-adopta i-constitution ye-EFF Zimbabwe lokuthi siqalise ukulungiselela for 2023 ngoba i-EFF is one of the most vibrant and the fastest growing political movement eZimbabwe and across Africa. So siyanxusa, sinxusa nje wonke umuntu iyabisenka eGwamaya kuphakathi duze legwelutshena siyabe siphakathi kwezakhamizi ngoba thina siyiphathi ebeliever ebantwini.
Kungani likhethe iNkayi?
INkayi isigodlo sethu esikhulu kakhulu. IMatnorth EFF isiyithethe and IMatnorth igcwele kakhulu ama-members e-EFF. So sayenza umkhankaso phakathi kwama-provinces ethu wonke. INkayi yaphuma phezulu yawina ukuthi host inaugural Congress. That's why so siyabe sibaningi nje kakhulu sikholisa sile nkomo kuza bulawa izinkomo lapha kudliwe kunathwe kukholiswe kugidwe kodwa ngenxa ye-COVID sizaba limited ngoba silama guidelines that we are going to be following.
Uthi ibandla lakho iyaziwa kakhulu lingamisana yini lele MDC lele ZANU PF lalabe sayisibezwe ukuthi bakhuthele kakhulu njengabe Mthwakazi Republic Party liyabonakala yini ibandla la?
Kakhulu kakhulu ibandla lethu thina si unique in such a way ukuthi silwela i-One Africa, i-Borderless Africa, i-land expropriation without compensation. Sisebenza very closely labo baba o-Julius Malema, labo Emmanuel Konkoye, Liberia. I-MTC njengayo asiyibali ngoba thina we are very clear ukuthi we are a socialist movement. Thina we can only measure i-EFF against ZANU-PF. Thina silibandla si-revolution i-EFF kuma 23 countries across Africa. Mina ngingu-chairperson we-EFF Africa Council. Ngibuye ngibe ngu-leader we-EFF Zimbabwe. So silibandla elikhulu kakhulu elingeke lazibalisa le-MDC. I-MRP yiyo esingathi singakhangelela ukuthi hayi iyasebenza ikhona. Njalo ngeke ngezwa umongameli wayo ubaba uMqondisi Moyo eku-Asakhane. Ukhulume kuhle kakhulu kodwa ngizama encourage ukuthi nxa belwele Mthwakazi abelwele uZulu wonke regardless of it try. Xa umuntu esithi iMthwakazi kumbe iMathebelelendi kukibo akudingeki ukuthi ungumhlobo bani. So ngiyafisa ukuthi engaye bakwenza kodwa thini EFF I we above that we are fighting for the entire Zimbabwe. We want one Africa, we want to unite Africa, we want borderless Africa. Ukuthi nxa ulomfushwa wakho ofuna ukuyawuthengisa eTanzania akufuzanga ukuthi ube nepassport uthwala amacimbi akho usuke ePlumtree usiyathengisa usaka akumelanga ube nepassport kumele sibe le-borderless Africa. I-EFF iyakhula eSouth Africa izakhipha i-ANC. I-EFF eZimbabwe iyakhula zayivula i-border ye-Beitbridge akufuzanga kube le-border laphana between Zimbabwe, Botswana or Zambia.
Umnumzana Innocent Ndivali ngomkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi umongameli wakwele Namibia kanye lomkakhe sebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Iphephandaba leHerald lona lithi kubotshwe abesilisa ababili ekade bezama ukungena lenhlanzi zohlobo lwe-abalone shellfish kuleli ngemota enkulu bevela kwele South Africa belubhekise kwele Zambia. Inhlanzi lezi zivikwa zibiza i-R8.4 million. Isikhathi sembiko yenu.
Hayi, salibonani kuchukuthi mina yimubhidili imnyama umlomo elithethwa izindimbeza amadoda omfishane akithi onjongo kasinyathela. Hayi, siyabonga laphana kustudio 7 nabasakazi bonke ngiyalibingelela. Kuchukuthi mina yimuDP walaphana kwamacebo konkunzi. Ya, ithi lawo sukuthi ungena nje ngifuna ukuhalalisela kakhulu iqembu lonke nje elako somnini elithe lakhe isibhedlela laphana. Hayi, bakithi ngiyalihalalisela sengathi uNkulunkulu angalinika amandla njengoba umakhelwane benu siphele isibhedlela noxhaso sizazama ukusondela njengoba umakhelwane okuzayenza ukuthi sincelisaneni laphana. Ngizwile laphana u-Ezra ubekhona laphana kusikotshi. Hayi, siyabonga baba Sibanda, siyabonga kakhulu indima oyidlalayo. Phela usondelela laphana konkunzi lathi kulo mehluko esawenzayo lapha wokurenovate isibhedlela. So ke siyakubongela laphana Ezra umsebenzi owudlalayo sengathi ngaqhubekela phambili bakusibanda Dawudun. Isibonge kakhulu sizwile laphana usibanda ondlovini laphana la ondlovini bekhuluma. Hayi, siyabonga laphana badala. Ngibonge kakhulu uNcube ngendlela naye osebenza ngakhona uhlanganisa bonke isigaba sakusomnene laphana ukuthi bekhuthalele ukusincedisa ukuyakha isibhedlela. Hayi, bakithi siyabonga kakhulu uNcube sengathi lingaqhubekela phambili kungabe yikinika kodwa kube nokunye elikwenzayo.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Yazi nginesimanga lapha bakithi, nesimanga impela. Yazi indaba lezombusazwe lezi sezahamba zangena abantu zabaphapha mbanisa ingqondo sebegagamela nje behamba befaka amakhanda nalapho kungafanelanga bafake khona, bafake izandla, bafake inyawo, bayiyona into bayidonge into noma kadinhle. Lapha ngizakhuluma mayelana nokuthiwa khona ngizokuthiwa ngathi kuthiwa kunamahlebezi ukuthi khona omnankagwa nabangane bakhe and so forth bacabanga ukuba bayoguba ithuna likamngabe. Okungakuthi khona nale nduna kuthiwa khona imangalele uGrace yamhlawulisa inkomo thizeni shembantu. Induna leyo angithi umgaba wangcwatshwa esigabeni sayo beyikuphi iminyaka yonke leyo sokuna 2 years yonke ya umgaba wangcwatshwa beyikuphi lokhu ithule ingakhulumi ngesikhathi esifaneleyo. Nakhona vele ngokubona kwami ungcwatshwa komuntu kusemandleni womdeni kwasayena uGrace lo angeke athathe isinqumo ayi-1 athi khona makungcwatshwe umgabe la afuna khona yena ngoba indaba yefamily le is a family matter. And then kungabe liqiniso mpela ukuthi khona kunukwa santungwane ukuthi khona kungabe kuyibo mnankagwa abazana leyo nalelo ucebo befuna ukuthi bethathe umgabe bayemngcwaba khona le kuthiwa kuse-Heroes Acre bemenze iqhawe. Angiboni ukuthi kungabe kuhlakaniphi ukuthi khona imuli yabamgabe ibavumele beqamba amanga bethu umgabe bamenze iqhawe bona bamtshaya ikhu. Ngiyabonga bakithi okhuluma lishagwane elikhulu umfo kaDengenya Dengenalehango uKhanyani Ncube esigabeni sakusukwela sePlumtree. Ngiyabonga amen kuleyo ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 nalinjani lonke labalaleli. Hayi, mina nginqube ngisegoli la ukuhlala ngihlala elubhali enzalwa khona. Mina ngiyamangala kumbe sesikhulume enambeni erongo ngoba sihlezi sikhuluma asiboni impendulo akuvulwa ama-audio kumbe siyavalwa linamba sikwazi. Uma ingavalwanga mina bengilesimanga kakhulu ngondoda lo okuthiwa ngigawula. Uthiwa ngigawula imbi, uthiwa ngigawula yini uma ekhuluma sibili kaziboni yini ukuthi ukhuluma manga sibili manga manga abona la ngumntwana nxa yithi umnangagwa wakhethwa ngabantu kina sasa umnangagwa engakhethwa ngabantu umnangagwa wabizwa eSouth Africa ukukhutshwa kwamgabe wazahlalisa esihlalweni ukhethwe ngabantu nini abantu bababuya bazambiza ngapheli egoli kumbe wathathwa ngamasotsha bamfaka kupheli esikhundleni wabusa esikhundleni yena uthi wakhethwa ngabantu mhlawumbe kakwazi azama ukubuza khona ngale ibandleni labo ngoba engxenye wayengekho ufice vele esehlezi wakucabanga ukuthi wakhethwa ngabantu lani umuntu wakhethwa ngabantu gawula wathathwa wazabekwa nje kwangani ngumuntu obethele izikhonkwane esimini yakhe ukuthi ibethela kuleli khona ibethela kuleli khona ibethela kuleli khona ukuthi isimini yakhe icina na naye wathathwa wafikwa wabethelwa khona phana esikhundleni sasingesikamgabe kazange wavotelwa ngabantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini kwele Kenya kubikwa kuqhele ngokuphindwe kahlanu ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wakwele Cameroon uthi usexotsha abantu abagula umkhuhlane wengqondo abangamakhulu amathathu abahlala esitaladeni esigodlweni salelo lizwe iyawunde. Amalunga ebandla eliphikisayo elama Republicans kudalele Senate ebekhangelelwe ukuvimba imizamo yokuthi kubunjwe ikomishini ezaphenya udlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump yeparlamente ngozibandlela. Ama-Republicans athi ngokubumba likomishini ama-Democrats adlala ezombusaswe. Ama-Republicans amathathu kuphela iwo akhangelelwe ukuvota esekela likomishini ebambane lama-Democrats. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Ubunke buyiyona insika yobomi bomuntu wonke emhlaba umhlaba unje jikelele bayala nje ngoba bayakwazi ukuthi aluba ingaba khona likomiti izagcina iveze izinto eziningi ezigoqela ngisho lokuhlukuluzeka komntonsundu ngokuhlukuluzeka komhlaba lezenzo zabo zonke zobomi abazenze umhlaba wonke unje jikelele kodwa aluba uBiden engaqhubeka elwisa ezama ngazo zonke indlela langawo wonke amanu alawo ngoba siyakwazi ukuthi bona labana abantu abangena ngozibandlela eCapitol Building benza abakwenzayo babhidliza bayenza yaba yinhlekisa iCapitol Building kwakuyingenxa yokuthi babevele abantu labana bangama racist inkomo ngabantu abaphila kumfundiso yobandlululo.
Ama-Republicans engavimba kokuphela ikhomishini le ingabunjwa lo phenyo lolulungenziwa ubona engajeziswa yini nguzulu kukhetho oluzayo kumbe kuzadlula nje angana kwenzakalanga lutho.
Inkomo into le ingabili kungenzeka ukuthi imane idlule ngoba siyayizwisisa ipolitics ye-America. Kungenzeka ukuthi idlule nje indaba le abantu bengagqize qhakaza. Kungenzeka futhi ukuthi ngelinye ilanga laba abafuna ukumela ukuba ngamalunga edale le-parliament bajeziswe ngokugcweleyo abantu bengabavoteli bevotele ama-Democrats.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Inhlawulo yamandla kagetsi isikhwele ngesilinganiso samachumi amathathu ekhulwini i-30%. Uhulumende usethule umthetho ojezisa osomabhizimusi abathengisa ngentengo ephezulu kanye lalabo abala ukuthengisa ngemali yezimbabwe. Izigebengu kobulawayo zibambe inkunzi imota ebithwele imali yezitolo zakochopizi izolo isiya ebhanga. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.